Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utalono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 15 nomdimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izulu lesiphepho uCyclone Freddy libulala abantu abedlula amakhulu amabili kwele Malawi lase Mozambique.
Yutizo lakhona liyami ngcinyo kwe 5 minutes bese liqalisa njalo ona futhi ngamandla and empileni yami angaze ngibone izwi lelinje.
Ivandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora izolo likhweze amaphepha enkantolo e-Constitutional Court licela ukuthi ivimbe ukhetho lukhangelelwe ukwenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo.
Okusegcekeni mphephethwa nabalaleli ukuthi ilizwe leZimbabwe alikalungeli ukuthi lenze ukhetho lwalonyaka ngesikhathi okumele lolo khetho lwenziwe ngaso.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla ukhangelelwe ukukhuluma lezinduna ezivela ezigabeni zonke zelizwe ezithe gwaqa edolobheni lakoBulawayo emhlanganweni oqutshwa minyaka yonke weNational Chiefs Conference oqalise izolo.
Nxa ngibona mina mbonani kathi esizinduna zakithi ziphiwe konke okuphiwe izinduna ikakhulukazi zeMashonaland. Loba nje ngingakunazelela ukuthi khona izinduna zangapha ziyabe zingelalizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izulu lesiphepho uCyclone Freddy libulele abantu abedlula amakhulu amabili kwele Malawi lase Mozambique. Iningi lababhubhileyo ngabe Malawi abafika phose amakhulu amabili 199. Lachia abedlula inkulungwane phose ezimbili ikakhulu esigodlweni seBlantyre abangu 1900 bengela zindlu. Umongameli walelo lizwe umnumzana Lazarus Chakwera ongekho elizweni usethumele umlayezo ukuthi ilizwe selikusimo sengozi i-state of disaster. Isikhulumeli somanyano wamazwe omhlaba we-United Nations umnumzana Stephanie Dujarric wazise ukuba amandla kagetsi lendlela zokuhambisa imbiko azisasebenzi okwenza kube nzima ukufinyelela labo abathinteke kulingozi. Iyezi likaCyclone Freddy ngeviki edluleyo like langena laseZimbabwe labuyela njalo elwandle laseliphinda langena njalo emazweni ambalwa abalisa leZimbabwe lanxa belingela laka njengaseMozambique leMalawi. Abezomkhathi bathi akuvamanga ukuthi iyezi lalolu hlobo lingangena elizweni libuyele elwandle liphinde liphenduke njalo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMalawi umnumzana Lajabu Juma ukuze sizwe okunengi okwenzakale eMalawi.
Ya liqiniso lelo izulu ebelikhona kumela kathi silowo lisakhona ngoba kusukela umgqibelo la I think ngikhona lisanda kuma kathi but izulu lakhona liyami ngcinyo kwe 5 minutes bese liqalisa njalo ona futhi ngamandla and empileni yami angaze ngibone izwi lelinje. Ya ngoba bona bathi izwi leli eline isikhathi esifitshane sonesi yilo izwi lesijwayele ulithola ingxenye ngomnyaka. Ya indlela eziningi zidilile konke lamabridge, izindlu, you know, and then abantu abacatshangela ukuthi akho nto abacatshangelwa osokuthiwa bafile bafika 100. Then kulabaningi they haven't been confirmed, they are still missing. Yeah, it's I guess we should see the civilly, yeah, and abanengi izindlu abasela lapho ba okuhlala so yakunzima sibini.
Inqali sizwa abezomkhathi bona bathini, bathi izulu leli selizaphela yini njalo lokuthi lingaphenduka yini njalo.
Ya uhulumende yaphathisa lamansonto aphathisa you know and individuals you know so labantu abaningi asebezinikele abancedisayo abagijimayo lapha nalaphana bencedisa ngalokho abangakwanisa ngakho, abanye befakwa ukuthi ngxenye fowathe sibehlale ezikolo emasontweni. Ya yeah, but iqiniso nje ukuthi uhulumende of course is overwhelmed ngoba njengokutsho kwami ukuthi awukaze kube lezulu elinjengaleli elibe elike laba khona okwezinsuku ezimfitshane lezi. Yeah, so yeah, then lamanye amazwe asengana azama ukuthi ngxenye esincedise ngoba this is a very difficult time for us. Yeah,
abawelwe ingozi le bayaphathiswa yini nguhulumende?
Abezomkhathi bathi bona izulu leli bekumele liphele namhla. Ya njengathi selile ingxenye amahola amabili amathathu selimile. Ya ungani kuyafefeza nje mbijana. Ya ikuthi njengami seplantaya ngingazi kwezinye indawo, but eplantaya wathe hayi sokungani selike laphumula mbijana. Ya awokuthi ingxenye lizaphenduka futhi hayi angezwa. Bona babe ngokufanisela kwabo babekhangelela amalanga nawuthi mhla ka-14 yiwo lapho osokungani laba seliphelile.
Hello-ke ngumnumzana Lajabu Juma, isizalwane seZimbabwe esihlala eMalawi, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esePlantyre khona le eMalawi.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu,
asambeni madoda siyovota.
Ivandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora izolo likhweze amaphepha enkantolo ye-Constitutional Court licela ukuthi ivimbe ukhetho olukhangelelwe ukwenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Leli bandla lithi akumelanga lolu khetho lwenziwe ngoba ukuhlelwa kwendawo zokuvotela okuqhutshwe iZimbabwe Electoral Commission kusikhatshana esedluleyo olwe delimitation aluqutshwanga kuhle. Lokhu kuza ngesikhathi uZulu esemelele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ahlele ilanga lokhetho. Siqoxe lesikhulumeli se-MDC umnumzana Witness Dube.
Okusegcekeni mphephetho labalaleli ukuthi ilizwe leZimbabwe alikalungeli ukuthi lenze ukhetho lwalonyaka ngesikhathi okumele lolo khetho lwenziwe ngaso. Uzakhangela ukuthi khathesi izeki iqalise njalo ukurejista abantu ukuvota. Ngabantu abazavota nini bonabo? Angithi ngabantu okumele bavote lonyaka, labo bantu kumele bafakwe kuma-delimitation report wona lawo, kumele bafakwe kuma-constituencies, kumele bafakwe kuma-wards, okutshengiselayo nje ukuthi la izeki iyakwazi ukuthi iyapheka imboza. Thina esikuchoyo ukuthi i-delimitation ekhona ayikho emthethweni ngoba kayizange ilandele i-census, njalo indlela ekhiphe ngayo ama-constituents lama-wards akukho emthethweni. Abantu bazabona ama-court papers ethu, bazabona amaqiniso esiwakhiphayo, kodwa esingakutsho nje sikhuluma into esisemthathandaba noma ingakahluzwa emthethandaba ikuthi ukhetho lolu nxa lungahamba nge-delimitation report yonale khona, kuyakwanisa ukuthi kwenzakale ukuthi impumela sokumele ibe khona eyokhetho, omunye umuntu a-challenge kumbe aphakamise esingathi yikuhlosa njalo ukudilizela phansi ukhetho aphumelele ngaleyo ndlela. So akula ndlela esingayakhona kukhetho nge-delimitation report leyo ngoba kayikho emthethweni, kayihambisa ngezinto ngendlela. Yikubona la izeki isimatasa nje isiqalisa futhi ukurejista abantu kakutsha.
Vakona tubabanya bathi lesaba ukudliwa nje kukhetho ngoba soye kwenziwa ama by elections la ngaphumila lutho ngokunjalo libalekela nje ukuthi kwenziwe lolukhetho ngoba liyazi lizahlela idliwe lamalunga elilawe eParliament la ku Senate ahle aphume lihle liphelelwe ngumphako. Ungathini ngalokho?
Labo abathi sesaba ukudliwa kukibo kuyikucabanga kwabo. Thina esikukhangeleleyo ukuthi uhlupho lweZimbabwe lusekhethweni lapha. Yikho silama sanctions kungenxa yokuthi senza njani ukhetho lwethu. Yikho sehlule ukujoyina o-Commonwealth kungenxa yokuthi senza njani ukhetho lwethu. So nxa sikhangele into zizonakala njengebandla, asoze sigoqe izandla sisithi ngoba singazama ukulungisisa kuyathiwa sesaba ukhetho. Asibo labo abaza kuya sebekhala ukhetho soludlule. Kukhona besithi ukhetho kaluhambanga kuhle. Sifuna ukuthi sihle siqedelane lapho khathesi sisiyafika ekhethweni sesivumelene ukuthi sifike kuhle. Asifikanga ngendlela zokunyonyo, sifike ngendlela ebonakalayo ebonwa ngumuntu wonke. I-delimitation ifaka ama-constituency alinganayo. Ungakhangela kwezinye indawo i-constituency yabile 21,000 voters, kwezinye indawo ile 35,000 voters, kwezinye indawo ilabo 60,000 voters i-constituency inye. Angithi uyabona ubona ukuthi akuhambelani. Kwezinye indawo izindlu ezinenye azivalwanga njengakobulawayo, ama-wards kumele ngabe maningi kule 29 kodwa abafakanga nje ezinye indawo. Abantu baza kubona sikukhuluma khonoke court, yikho abazabona ukuthi ibandla le-Movement for Democratic Change asenzi mandlwane ngento yokubuswa kwabantu kumbe ngento yokuthi sibe lokhetho oluqondileyo, ngoba kuyilapho okusukela khona lonke uhlupho lwethu njengabantwana beZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora. Ubekhuluma ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekwobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele Nkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kwobulawayo izolo. Lamuhla ukhangelelwe ukukhuluma lezinduna ezivela ezigabeni zonke zelizwe ezithe gwaqa edolobheni lakobulawayo emhlanganweni oqhutshwa minyaka yonke we-National Chiefs Conference oqalise izolo. Induna ezivela kuzigaba zonke zelizwe zithe gwaqa kulomhlangano oqalisa lapho ezikhulume ngokuzihluphayo ukubalisa iholo eliphansi, ukusilela kwemoda zokuhambisa, indlala, imigwaqo efileyo, ukwenjiwa kwamatshe aligugu ngokungekho emthethweni lokwabiwa komhlaba. Ezinye induna izihlala phandle kwakobulawayo zitshele iStudio 7 ukuthi ziswele indawo zokulala ngesonto. Njalo umphathintambo kahulumende umnumzana July Moyo uxolisile ngalolu daba. Umnumzana Greta Voloza Sibanda ingcwethi kwezamasiko utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi umongameli Mnangagwa ulakho ukukhuluma ngodaba lwegugurahundi kulumhlangano. UVodloza uqala ngokuchasisa ngokuqakatheka kwalomhlangano.
Nxa sithi ngiyakhangela mbonani izikhalazo zezinduna zibaluleke kakhulu, kanti ke njalo futhi le ndaba yamhlabathi le imbonakani indaba ebaluleke kakhulu. Lale into eyenzakalayo eyokugebha igolide ongekho emthethweni yinto engalunganga. Kodwa engibonayo lapha ngokuthi khona yebo ye izinduna lazo zithethe ixetsha leli, ngoba kathi sikhumbula ukuthi sibhekane nama-elections. So nxa bengabeki izikhalazo zabo ngalesi sikhathi kusho ukuthi uhulumende kuzamfuqa ukuthi khona alungisise lezi zikhalazo zabo bona njengezinduna, ngoba ekhangelela ukuthi engxenye laba bantu bangakwazi ukuthi bagqugquzele abantu ukuze abantu bavotele uhulumende okhona. Kanti ke into engekho kahle kakhulu ngezinduna ukuthi zilokhe zikhuluma ngazo. Kanti ke kunezinto ezinenga kakhulu ezibamba abantu ezenza ukuthi abantu bakithi izinduna zakithi bangazibheki, bangazikhangeli ngelihlo eliqondileyo. Izinduna kumele zikhangele abantu, zingakhangeli zona, ngoba kathi sizona zinamagezi kathesi zona zilezimoda kathesi zilakho konke pho ke kusuka kube sokumangalisa ukuthi khona xa lokho bekhala besenza kanje bengakhaleli bantu yikho usuka kube lenkinga ke khona lo hulumende la efuthanga ngeke ukunanzelela khona lokho uzala elokhe enikeza zona izinto zonke lezi abantu bengelalutho.
Singathi umhlangano lo uqakatheke okunganani.
Umhlangano wona ngawo awukho owubi ukuthi ube khona. Njalo nje futhi izinduna kumele ziwuthathe lo leli thuba elokuthi zitshele uhulumende iqiniso ukuthi abantu baphakathi nakodu. Ngiyakwazi ngiyakunanzelela futhi ukuthi khona yebo kathesi njengoba sesiye ekhethweni kungenzakala ukuthi khona zithiwe nezikudlayo ngoba kuthiwe lami ingunwayile emuva lawe nginwaya phambili ngoba kathesi lama opposition parties nazifuna izinduna loba lapho bani bazifuna izinduna ngoba izinduna yizo eziphakathi kwabantu wonke umuntu ofika esigabeni ufuna ukuthi akhulumisane lenduna ukuze abe lesisi.
Ungathi induna zeMathebeleland ziphathwa ngendlela efanayo yini leza kwezinye izigaba zelizwe njalo ubona ingani umongameli Mnanga kwa uzaluphatha yini udaba lwegugu round kukanti utheni ngalo lokuthi axoxisane ngezinduna ngalo.
Nxa ngibona mina mbonani kathesi izinduna zakithi ziphiwe konke okuphiwe izinduna ikakhulukazi zeMashonaland. Loba nje ngingakunazelela ukuthi khona izinduna zangapha ziyabe zingelalizwi elibalulekileyo kakhulu kulalezi yane zangale. Lezi yane zangale vezihlezi zilelizwi engingayithi power. So ke ezakithi ngapha kusamele ukuthi khona zibe le power ukwenza ukuthi nxa zikhuluma zizwakale. Udaba lwegugu round uzaluphatha upresident xa ehlanganele izinduna ngoba bavele balohlelo lwabo bavele bephakathi nakwalo uhlelo lonolo lokuthi khona bangathiba njani izinhliziyo zabantu abantu bakithi bangadela njani lokho kwabehlelayo angachiya bepolitiki ikakhulukazi labo ababekuzapha ukwenzela ukuthi khona ngoba indaba le idinga ukuthi ukukhuluma iqiniso lakho konke okwenzakalayo ukwenzela ukuthi khona abantu izilonda abalazo.
Alo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi kwezamasiko ebexoxa icingweni le Studio 7 eseGweru. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi kulo isifazane uEllen Majero owakumrewa otholakale efile ngemva kokwethesa umkakhe icala lokuthandana lomunye owesifazane. Iphephandaba leSite lilodaba lokuthi omunye wabafuna ukuncintisa kukhetho lwebandla leZANU-PF olwama primaries umnumzana Judas Nkomo walelwe ukuncintisa ngoba isetheswa icala lokuthi wakhalala umsebenzi wobusotsha. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani, nyalibingelela lonke ku Studio 7 ngikhuluma nje mina ngiseJombe ibizo lami ngu Diamond Music. Hey bakithi, thina sanike inhlanyelo ngu President wethu Mnangagwa Luba kithi wasinika ama 5 pitches ngomuntu. Kodwa namhlanje ubuye sithi yena ufuna ukuthi inhlanyelo leyo okuvunywe lapho kuye eGMB ku 5 kg madoda kuyaphumana. Kathezo wasinika lama 50 kg awe D. Esinike njalo mina ngisabhungu labantu abangu 80. Labantu abangu 80 nje kwathula abantu abangu 60. Kuyikho yini konoku bakithi ukuthi thina singakwanza ukuthi sithole isivune sokuya eGMP? Mina upresident wami lo mbono engathi kaphelelanga. Njalo futhi president lo uzisiye ekhethweni 2018 wanika abantu beMathebeleland inkomo 5 ngomusi. Wabuya wathi yena inkomo lezi uzazifuna esesiya kwelunye ikhetho oluzabuya njengalolo lika 2023. Kangela phinde yena agijima eMashonaland ngale kumaposturi ngathi ayibanika izimota. Imota ephuma amanzi edula ukufika 65,000. Imota enikwa inkokeli zamaposturi. Madoda, thina bezindebele nasikile nokuyenza opopayi. Khangela ukuthi bona ukuthi abanye abantu banikwani. Khangela la ubona. madoda mina nyasula mina mu X hayi nyakulandela sibili mina ngakho kodwa X wami kawufu wamthola endikade sizengukhangela boni labo gawule boni la yiba baza kufakelwe X sinothi mina labantu bami
selibingelela emsakazweni ka Studio 7 sithi salubonani lonke ukhuluma ngixolani Ndlovu ukhuluma esezweni lase South Africa esh sinenkinga sinenkinga mpela yokuvalelwa amapermiti yokuvalelwa amapermiti esh impilo yakhona izokanzima mpela kuze kumanje nje ingane zethu zifunda ngoba sisezweni lase South Africa sidinga imali manje mase sivalelwa amapermiti sokuyofanela sibuyele futhi emakhaya ezweni lase Zimbabwe mase buyela ezweni lase Zimbabwe iingane zethu sizizofunda kanjani kuze nabanye esizweni lase South Africa iplani ekhaya asinayo mawa siyafika ekhaya sofanele ufike uqale phansi uba neplani yokuthi uzothola imali ale nkinga mpela asazi ukuthi sizophila kanjani ya impilo yangkhona ayithanda ukuba nzima mpela
salibonani nyalibingelela kustudio 7 nami ngokudabuka khona ngapha eZimbabwe kodwa ngokuhlala kwamanje seSouth Africa nyezwa sibili ukuthi thwa kwabantu kumele bevuye bezovota lokuthi abantu kumele bevuye ekhaya sizobuya njani ekhaya la ngkhona ngoba kuyavotwa kwenza isimene mene sikhangile umuntu edliwe kwenza isimene mene sikhangile lamanje kuthwa kasibuye ekhaya sizobuya njani ekhaya kunzima kangaka abantwana bayafa ngendlala abantwana abaye esikolo kufuneka izimali zangkhona lezo kasizikwanisi nakhona ngapha eSouth Africa sihleli nzima siyadudula siyabulawa kwenziwa yonke into kungubaba wethu esimthembile sithi ngubaba esikhaya omele kube nguye osikhangeleyo kodwa silahlela iganga sibuya sithini ekhaya langkhona akubuyeki vele ekhaya akubuyeki kunzima
sanibonani mahlaba ezulu ye umhlaba wonke jikelele ku amagumbi ami amane omhlaba ye bakithi ngizwe ngisiba nokukhululeka njalo nokuthokoza nokujabula and so forth ngizwa kuthiwa khona igebengu lezi zasemathula secondary school kwela secholojo zibanjiwe ezinye zakhona esinye sibalekile noma asikakabanjwa so ke bakithi sengathi umthetho ungadila nazo lezi zigebenga akuzona ingane zesikole lezi iyigebenga impela kungasuke kuthiwa khona hhayi ngabantwana besikolo baya kuma-juventize what iyigebengu lezi impela kufanele ukuthi umthetho udile nazo hetly zithole igwebo mpela ezitholwa izigebenga izilelesi ezinkulu mpela kakhulu ngoba le nto abayenzile leya le nto ihlasimulisa umzimba impela angibonge ukhuluma elichagwane elikhulu esigabeni sakosuku ukhanyani Ncube ngikhuluma ngilana kwela seJohannesburg ngokusebenza emzini waseDeep Slot angibonge amen kuleyo ndawo
salibonani basakazi nabathandi beStudio 7 noma ugift son nokufokandof lapha neplant basakazi ngisafuna ukuzibuza mina umuntu lo osakhulumela izanu PF uyabe ikhulumela iyenzani vele bani kanti service delivery yezanu PF yokupha abantu umumbu or service delivery fanele siyibone ngokwakhiwa izibhedlela kwakhiwa imigwaqo kwakhiwa amabhi kudaleka amathuba omsebenzi i-service delivery yona leyo kuhamba iholisa abantu irayisi yona le ebolileyo hayi bafowethu hayi khona izanu I think is time ukuthi ihambe is time ukuthi yabazwa abanye lapha beloka bethi akuvotelwe i-MRP mina ngedwa i-MRP I think i-right as a pressure group but at the moment izwe leliyana lifuna kuphuma izanu ngoba bazofaka i-councilor still izanu lokhu iphethe nothing yoza i-achieve ngike ngezwa futhi laphana kuthiwa khona inkantolo iyala le voters roll sokuyindlela zayo ngoba ifakile abantu abaningi abafayo lezithupha ama-IDs abantu nje abayizipoko abangaziwayo ukuthi bahlalaphi bakhona khona lapha ku-voters roll yikho bengafuni ukukhipha i-voters roll bayazi ukuthi ingakhishwa i-voters roll uzathola ukuthi kweyinye indlu eyi-1 nje uyathola sokuthiwa kuhlala abantu abayi-140 njengoba sike sezwa kuthiwa khona kurejiste abantu aba-over 135 years aba-over 15,000 esigodini sakho wena ukhona ugogo over 135 years osaphila ongakhona ukuyavota kodwa laba baya over 15,000 abarejistile banga uyabona ukuthi ithatha izithupha zabantu abafileyo ibarejistisa so it's time ukuthi uchamisa efaka ama-agents every polling station ukuthi kungarikho amen
basakaza bahle njalo abathembekileyo kustudio 7 okhulumayo engusibalukhulu Mfokanyoni kule ndaba laba singathi yahlupha msakazi le ndaba yamanzi kobulawayo le hayi mani le ndaba le ufanele sifakele izibuko mina ngicabanga ukuthi indaba yamanzi le yindlela yofuna ukuxosha abantu mhlawumbe
bese sintwini endaweni yabo bulawa emakhaya bekhala lapha ethamanzi ayekho kwenzela ukuthi kungene mhlawumbe abantu basempumalanga. Mina ngicabanga ukuthi lento le ihlelwe yiZANU-PF kanye le CCC ngoba kuyibo abantu abaphethele la idolobho. So abantu bakithi kumane siqaphele lento le yilento yinto yangabomo ngoba amanzi ayanele ukuhlupha ngokuqala ukufika kweMDC kobulawayo kodwa angezwe ukuthi amanzi ahlupha kwamanye amadolobho aseZimbabwe. So lento lana ingamanga leyana into yenziwe ngamabomo nje ukuthi abantu bakithi baziwa ngabantu abakhalalayo ukuthi abakhalala bemakhaya bese ugcwala bona laphana endaweni ngoba vese begcwele. So abantu bakithi besibukela izibuko le ekhethweni leyo esiyakilo sasike sizameni sifake iMRP mhlawumbe izozama ukuthi idile lento le ngoba laba bantu abantu bakithi musu yabuka kungabantu bakithi lapha sisi izofaka okambara asibazi ukuthi abakuphi. iZANU-PF izosifakela abangani babo asebetshontsha imali esebenemali eningi abanandaba. So ngicabanga ukuthi mina kufuneka abantu abafuna ukusebenza lapha. So abantu bakithi indaba igama linye nje kuphela asiyeni eMRP.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp. Kwezemelika umphathi ntambo wezobudlelwano belemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ufike kwele Ethiopia izolo njalo ukhangelelwe ukuvakatshela laseNiger phansi kohlelo lukamongameli Joe Biden olokuqinisa ubudlelwano lamazwe akuzwekazi le-Afrika. Kolunye njalo udaba ukufuthelana kwelemelika lele Russia kufike kuzinga laphezulu izolo ngemva kokuba indizamchina zakwele Russia zibambe ngamandla indizamchina yelemelika iphapha ngelamtshayeli i-drone ukuthi iwele emanzini olwandle lwe-Black Sea. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Mkhululi Ndabambi.
Impi yesithathu yomhlaba jikelele ingabe isiseduze kodwa lesi sehlakalo angisiboni kuyisehlakalo sokuthi yiso esingaba isizathu kodwa lakho singakwazi okungakhlophi izinto njengobana izikhali nje ziduma kangaka kodwa lapha akula sosha elilimeleyo amaRussia lawo athe ekhangela abona ukuthi kulomtshina nje abangawudlalisa loku okunye singathi ngama-mind games ngama-psych games amaChina lawo ayesekwenza lokhu kodwa lapha amaRussia abone nje itoy izihambela athi mana sizithathele kodwa khanya ama-America ayebalekisile bayehlisa eloba beyitsho ukuthi imele khonapha bafundiseni iAmerica la ifundile ukuthi how we can avoid lezi ngaso zibuya and how we can deal with the situation and amaRussian labo clearly they didn't shut it down ngoba it was over international waters. Angazi ukuthi ungabe kukhona ongabe complaina kakhulu ngakho ukuthi kungaqalisa impi aje angakuboni lokho.
Wona amabutho akwele Russia angaba enze isihluku lesi ukuthi ayabethunyiwe na kumbe njengokutsho kwezinye ingcwethi zelemelika bathi ubuchapha nje babachayeli bona labo ababili abayenze lesi sehluku.
Lapha khanya abachayeli bendizamchina lezi ezamabutho aweRussia khanya sebelingiselela okwenziwa ngamaChina njengoba iRussia leChina bekhanya ingani kade beloku ukuzwelana besithi bazadlelana lokwezimpi. Akumangalisi ukuba abeRussia sebesebenzisa izindlela ama-tactic amaChina ngoba ungazukhumbule amaChina yiyo ebekade senza njalo indizamchina zaseMelika. Ikhona indizamchina yeMelika eyake yaforswa ukuthi ilende ukuthi yehle eChina kanye abachayeli bendizamchina beChina befike bayigudla eMelika okwagcina indizamchina abeChina besithi hayi i-crew yendizamchina ingahamba kodwa indizamchina ingasala basala nyathemba beyikopha la kanye lapha khanya ukuthi beyigudla i-drone le khanya balingiselela kubona lawa ama-tactic kodwa umahluko lapha yikuthi i-drone le is unmanned akula pilot obakade ezabadubula back ngabe bekulo pilot phakathi bemgudla njalo ngabe udubulile kodwa labo benze njalo bekwazi ukuthi akula pilot lokho yikuphomba ukudle phana nje ukugudlana njalo bayatsho ukuba kwenzakale ku international waters akula ofike kwenzakala phezuke kwe territory yomunye kubisweyo influence iRussia iyo nje phongukuthi kuseduze kodwa is clear uba into enzakale ku international waters.
Hello ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi holandela izombusazo welemelika obesixoxa la ekhona pha kwelemelika hayi bathi isikhathi kasavumi kuba siqhubeke sisonke igama ngu Chris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe namhlanje ntambama ngo 7:30.